sithi mina singacabangelini sikhulumeni ngokuthi bazafaniswa ekhoti ukuthi bafumaniseka belamacala athile abawephuleyo aqondana lemithetho yelizwe. Ngokunjalo asisekeleni indaba leyo iqhubeke iye emakhoti khona ngale kuyethulwa amacala abo. Kuzwakala ukuthi uwapha amacala abawethesayo lamakhoti lawo ebe lendima yawo ayidlalayo ukuthi ngibala amacala lawo abantu kungabala amacala. Ezizinto zabathethi lezi singazithatha nje sithi thina abantu nje kuphela babotshiwe ukuthi batholakale bebotshiwe njani. Mhlawumbe ngeke batholakale belezikhali kumbe betholakale benjani kumbe bathola khonokho kuzavela khonokho njengoba behamba beshiye ekhoti.
Siyabona-ke abalandeli bebandla le-MDC bathi vele bayancindezelwe okumangalisayo abavunyelwe ukuthi benze imihlangano lakhonokho kuveza ukuthi vele uhulumende kamnangagwa kafisa ukuthi benze imihlangano yabo. Ubona njani khona?
Ayisikho lokho Gibbs. Imumo lowo esifundile ngalokho kwenzakale izolo ungakhangela vele konke lokho okuthusa amathako nokwaba kwenza ayisho kutshengisele kulokuthula khonokwaba kokutheni okubona wakhangela into yokudlangudla made kusenziwa khona ngalito batshaya lezubukoyile kuze vele into yakhona iyatshengisa ukuthi kuyangaphi. Njalo uhulumende wazavumele khonokho kwenzakale ngenxa yokuthi beseeebebonisa ukuthi bafuna ukwenzayo bafuna ukwenza leya into kajanuwari liyana yadlulayo okwakushiya khona izinto zonke zitshabalele izikolo abantu balutha bayenzani konke lokhwana kwenziwayo yiko kuyabonisa ukuthi yiko abajonge ukuthi bakwenzela kathesi. Abantu abatshengiselayo ngokuphila bafuna ukutshengiselayo ngokuphila abantu abaphila nxa bezitshengiselela ngokuphila bethi amapholisa sihlukuluzile kodwa kunathi sitshengisela ngokuphila zange sifike ijele lutho zange sitshaye muntu zange sizihlabela sizihambele emgwaqweni sitele ama-placard. Manje laba abantu ababenzi khonokho bahle benze khonokho kade kusenza ngama-youth lab senza jikijela izimoto etshaya uzumpo yokulala amawindi lokuzayo bechisa amatala hayi lokhwana yokuthi ayibe udlwangudlwanga obungaphezu kwamandla ngeza kuvume konoko. Uhulumende kumele avikele abantu avikele impahla zabantu ukuthi zingajabayi zingalinyazwa abantu laba abagangileyo abalenjongo zabo zokuthi bayatshengisela bona besenza ubudlovu.